Gauteng de gabamila batatu ngene batonze batholakala imali kube sibithi bithi sigwala istrata ubizunga nabizunga njalo ukuthi sesitholakele manje Gauteng de gabamila batatu ngene batonze batholakala imali kube sibithi bithi sigwala istrata ubizunga nabizunga njalo ukuthi sesitholakele
Go back to the man.